So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 ngoNkwezi 2020 ngifakusodis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9, kuthi emhlabeni jikelele asebefunyene bele-COVID-19 besedlula izigidi ezintathu 3,932,623.
Kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law.
Omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa ihayikhodi yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa.
Kwathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengqayisa ke elami iqembu kuthiwa yiSamu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemtshado obenza nabale mcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Kuwasa Friday lamhlanje sahamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yiSamu Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9. Abasebehlolwe ukuba baligciwane lobahashi lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha 17,735, kodwa lokhu ebengamashumi amathathu lane 34 abafunyelwe belegciwane, kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine 3,932,623, kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amabili lengxenye 271,017, kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amathathu 1,349,121. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 54,027 asebefunyenwe beligciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,074, kwasinda inkulungwane phose amashumi amabili 18,636. Uhulumende usenikeze umanisipala bemadolobheni elizweni amandla okuqhubeka bebhidliza indawo lapho kusebenzela khona abaphila ngokuthengisa lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court wethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye inhlanganiso ezimela uZulu ohlala edolobheni zikhweze isicelo emthethwandaba waphezulu we-High Court esokumisa ukudilizela indawo zabo zokusebenzela ngalezi zikhathi abantu bebhekane lobunzima ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso eyahambisa amakhansili emthethwandaba eHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, umnumzana Mavelas Khumalo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende lamakhansili bephula umthetho.
Lokhu okwenzakalayo lapha edolobheni leHarare siyabona thina njengeHarare Metropolitan Residents Forum ukuthi kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law. Kutshengisa ukuthi lapha sisakhatshana manxa sikhangela izinto zokulandela umthetho i-rule of law lokulandela konke okuyabe kukhona manxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe.
Lokho kusekelwe ngomela inhlanganiso yabathengisa impahla eyebulawa Vendors Association umnumzana Michael Ndiweni.
Abahlonishwa abantu abasebenzayo iloba bazokungenele imthethandaba emkhulu ukuthi abantu abahlonitshe bengahlukunyezwa akulokulandelayo kutshengisa ke kunokho ukuthi akula muntu ohloniphayo umsebenzi wenziwa abantu abazisebenzayo nanku idolobho leHarare loke libhidliza izakhiwo zabazisebenzayo kulusizi kakhulu ukuthi abalalelanga isinqumo somthethandaba wesikhulu ukuthi ayikumiswe lokho.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Charles Noni uthi kusobala ukuba uhulumende kala ndaba labantu.
Sonke siyakwazi nje ukuthi hayi ikhansili ayinyeke yakwenza lokhu yodwa nje ingela muntu oyithumileyo njalo ingela muntu oyiphayo amandla okuthi iyeyise lesi sijeziso se-High Court okutshengisayo sibili ukuthi hayi umlayezelo lo uvele ngaphezulu kohulumende lapho esingathi ngama-higher offices e-government okutshengisayo ukuthi hayi uhulumende nguye nje ongemuva kwale ndaba yokubhihlizwa kwama-tuckshop siphakathi kwe-lockdown leyi okutshengisa vele ukuthi uhulumende kalani lo Zulu njalo lokuzwela uZulu ukuthi uZulu uzaphila njani.
Kodwa isikhulumeli sedobho leHarare umnumzana Michael Chidene uthi abakwenzayo kusemthethweni njalo bazanikeza uZulu indawo zokuthengisela.
The city encourages residents with illegal structures to move
kuthaza abantu ukuba bakhuphe izakho ezingavunyelwayo masinya ukuze bagcine impahla yabo yokwakha bayisebenzise endaweni ezivunyelwayo. Sinomhlabathi esupha abantu ukuze bakhe endaweni ezivunyelwayo. Siyalungisa indawo zokuba labo abafuna ukuthengisa bathole indawo ezifaneleyo.
Umthethandaba we-High Court unqume ukuba amakhansili ame ukudiliza indawo zokuthengisela ezisetshidungwizale eBoth. Kodwa isinqumo sikahulumende esiphume kuphephandaba le-Herald esilotshwe ngumnumzana Zinechimwe Churu unobhala kugatsho lwentuthuko yezabelo sithi amakhansili angaqhubeka ediliza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz short wave.
Umthethondaba we-High Court namhlanje wethule isinqumo esivimba uhulumende ukupha i-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphi izigidi eziyisikhombisa lengxenye zamadola 7.5 million Zimbabwe dollars emele iye ku-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-MDC Alliance yiyo ekweze udaba lolu emthethwandaba ngoba uMakhuphe esithi imali le ize kubandla lakhe kulandela isinqumo se-Supreme Court sokuthi nguye owayemele akhokhele ibandla ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai hatshi uChamisa. Kodwa umahluli we-High Court umnumzana Nangathi Manongwa unqume evumelana le-MDC Alliance namhlanje. UManongwa uphe umphathintambo wezemali lo wezemithetho amalanga alishumi ukuba baphikise isinqumo sakhe nxa befuna. Imali le iphiwa amabandla alamalungu ayiphalamende amaningi uhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finances Act. Njalo esikhathini sonke lesi ibivele isiya ku-MDC Alliance. Kodwa uMakhuphe useyifuna laye esithi amalungu ayidalela ephalamende aku-MDC Alliance ngawakhe. Kuleviki uxotshise amanye awo kuleli dali. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo uxhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isinqumo lesisihle ngokuba sipha ithuba lokuthi kuke kucace kahle ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sithinta okungakanani MDC Alliance ukuthi siyayibopha yini kusuka kusiya phambili. Ikakhulu kulona loludaba lwemali kulapho kuzavela khona kabanzi ngokuba phela iMDC Alliance ayisibo kuphela labavela kuMDCT eyayikade ikhokhelelwa ngubaba uSwangirai. Kukhona abavela kuMDC, abavela kuPDP, abavela kwezinye inhlanganiso. So imali nxa iphuma iphumisa kubo bonke laba bantu. Angizange ngezwa umama uKhuphe esithi bonke labo bangena ngaphansi kwakhe. Ngakho ke kuyahlupha ke lapha imali nxa ususuka yonke uyisa kuye kanti kulabanye vela ababekade bengelayi. Lapho ke kulenkinga bekufanele kumiswe uqale ucace kahle ukuthi kusebenza kanjani ukuze kuyiwe phambili izinto zime ngendlela efaneleyo. Lithuba elihle ke ukuthi kuvele kahle konke ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sibopha okungaka nani iMDC Alliance. Nxa sibopha iMDC Alliance, sibopha luphuhla ngothi lweMDC Alliance. Yonke yini kumba abanye kuMDC Alliance. Kodwa njengoba imali iqondiswe kibo bonke, kunzima ukuthi besisiwa kumama uThokozani Khuphe kwabanye yafika njani.
Umphathintambo wezemali kanye lowezemithetho abaphathwa yilolu daba ubona bephikisa yini isinqomo lesi?
Ngicabanga ukuthi bazaphikisa. Bazathi bona iSupreme Court iyathi umama uThokozani Khuphe senguye ophethe iMDC kababuyele kuma structures ka 2014. Kodwa phela into omele uyikhumbule ukuthi le mali kayiphiwa iMDC ama structures eMDC. Iphiwa iMDC kumbe noma yiliphi ibandla lezano PF uma ngabe bemelwe eParliament linani elithile ngokomthetho weZimbabwe. Ngakho kakuhlangana imali evela eParliament lama structures ka 2014 kuzamele kucaca ukuthi imali yakanjani bona bengavotelwanga ngaphansi kwalelo gama. Yikho ke lokho ezabe kulungisa ke iHigh Court ukuthi kuyahlangana yini kumbe kakuhlangani. Kodwa nxa ukhathana kunzima ukubona ukuthi ukuhlangana kwakhona kusebenza ngayiphi njalo. Ikakhulu nxa kuhlanganisa yonke iMDC kungakhetha uhlangothi ukuthi iMDC Alliance yakhona yiphi nxa kuyikuthi ngamaqembu ahlukahlukeneyo. Okwakhathesi hayi kakuvumi kodwa sizabona nxa ngabe sebephikisa bona laba bakahulumende.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Studio 7, Nesaraza, Zimbabwe. This is us from Anapa, the Voice of America, is a Washington, D.C. The live talk lamhlanje sikhuluma sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule isihloko, ngenxa yegciwane le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguSithandekile Mhlanga.
Amabandla aphikisayo kwele Ethiopia athi asola uhulumende ngokwephula isisekelo sombuso walelo lizwe ngokuba esedlulisela ukhetho phambili. Ingcwethi zithi inani labantwana abazasetshenziswa ukuvuna emasimini eGhana le-Ivory Coast ngokungekho emthethweni i-child labor ngenxa yobuyanga obuzadalwa ikumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lizakhuphuka.
Ababalisi labafundi bezigabeni zemandebeleni baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19. Bekhangele njalo ekuvulweni kwezikolo kanye lemali emele bayiphiwe izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izikolo sezilamaviki phose ayisikhombisa zivaliwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo akukaziwa ukuba ziyovulwa nini. Ababalisi labafundi bathi bakhathazekile ngakho ke balemibono ehlukeneyo ngengxaki esidalwe yilo umkhuhlane kwezemfundo eZimbabwe. Umbalisi wezansi emandebeleni unkosikazi Nomusa Nyoni uthi labo bakhangelele ukutholiswa imali izikolo zivulwa.
Ebo kambe sesizwile sibili ukuthi amanesi engezelele imali. Sesikhangeleke ukuthi uNkulunkulu ephathisa sivule izikolo amateacher lathi siza kwengezelela imali. Ngoba umbalisi nguye umuntu ohlangana ke lalolu hlupho lokuthi angangena umkhuhlane weCOVID-19. 52 children phambi kwakhe, 35 phambi kwakhe. Uzuthi unesungcono ngoba uzathola abana laba sebefike ngale begula. Utisha vele ukurisk okunye okumandisa. So sikhangelele uhulumende ahlaqalisa amalungiselelo considering iplight yamateachers.
Unkosikazi Nyoni uqhubeke ethi ababalisi labantwana balakho ukuthelelana lomkhuhlane izikolo zingavulwa.
Ngikhangele sibili ukuthi kule ngozi yokuthi nxa kuvele kungakontinua kunje kuconsider amanesi wodwa kuphiwe imali amanesi amateachers engaphiwa ngakho kuzahlupha. Sesinanzelela ukuthi COVID-19 le vele isort of airborne iyaspreadeka nje lula. Abantwana bayathelelana lombalisi uyathelelwa. Cha kuvele kulobuzima sibili. Umbalisi ukurisky la uzagula.
Isakhamuzi sekhezi umnumzana Whiteman Moyo yena uthi bakhathazekile ngeholo lababalisi ngoba belakho ukukhalala umsebenzi uma uhulumende engabalungiselanga.
Kuthiwa khona kule bush allowance kuzoba le risk allowance encane sizwa ngapha ku Minister of Education kubabalisi lababalisikazi labo headmaster. So kuthi kuthi bathi bona abafuni ukuthi bafike kuleyo banga lokuthi sebengayenza lokho kwakuthiwa yi-sit at home, lokho kwakuthiwa yi-strike, sebeyekele umsebenzi. Hatshi into ekhona ukuthi uhulumende kahle aphangisa nanzelele ukuthi kulohlupho lapho olukhona olungafika ezikolweni. Abantwana nxa befundiswa abakawubambi umkhuhlane kulapho kule ngozi enkulu ngoba uyabe ungakwazi ukuthi fundisa umntwana olomkhuhlane mbongela umkhuhlane. So akunanzelela ukuthi nxa kuphiwa amanesi akuhle kuphiwe kuphiwe lababalisi.
Isifundi enkayi umbali yemvelo Ngwenya ucele ukuba izikolo ziphuze ukuvulwa.
Lapha mina ngikhuluma ukuthi sibe sicela ukuthi izikolo zingavulwa masinyane ngoba abantwana ngale zikolo babehlangene njalo kulale COVID-19 singahlangana ngoba abantwana besikolo bangagcina betestwa positive kule coronavirus. Ngibe ngicela ukuthi izikolo ziphuze ukuvula ngoba kule flow le umqando esizabuya njalo kathesi abantu baku-lockdown babeswela izinto zokudla. Nxa sesivula izikolo abantwana bazabe sebeswela okokudla.
Umbali yemvelo Ngwenya uthi ukhathazekile ngokuswelakala komuthi wokwelapha kumbe ukuvikela iCOVID-19.
Ama-scientist wona la ayiwa umhlaba ayihlula into ebulawa yisepa yena le esigeza ngayo. Indawo zonke lapha emathown lasemakhaya ufica kufakwa ama-sanitizers ngezigubhu ezile mithi efana lamasepa okay izandla okay imiganu kodwa kuthiwa yona le imithi yabulala i-corona. Wona ama-scientist wona lawa ehluleka nje ukuthi yenze umuthi ofana lesepa yena le kodwa ongalimaziyo emzimbeni omuntu ongadleka umbunatheke kumbe utheleka emakhaleni ukuze siqedele i-corona phakathi kwemizimba yethu.
Umongameli Emerson Mnangagwa kakatsho ukuba izikolo ziyavulwa nini kodwa ngolwesihlanu weviki edluleyo uyekethisile iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya. Ngakho ke ilizwe likusigaba sesibili sokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende ngesicelo sababalisi semali lapho izikolo zivulwa njengalokho okwenzelwe abongi njengo ngoba abengatsha zonke zemfundo bebengadobhi ucingo loba ukuphendula imibuzo ethunyelwe kuWhatsApp. Lisiyashona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle ezweni lubike ukuba lokhe kulabantu abangamachumi amathathu lane abalegcikwane le-COVID-19 ezweni. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukumisa ukumemetheka kwalo umkhuhlane njalo uZulu sokumele ahambe egqoke okokuzivikela vigela okuvala umlomo lamakhala imask. Ozabonakala engela mask emphakathini ulakho ukujeziswa ngokuhlawuliswa amakhulu amahlanu amadola. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, waye umdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uNoel Kaseke uthi ukuziphatha kuqakathekile kakhulu kubadlali bomdlalo wenguqu abasakhulayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKaseke ungumsekeli womqeqeshi kwiqembu le-Deep Adlesian Sports Cultural Club nase-United Arab Emirates uthi ukuzimisela nokuziphatha kuhle kunakho ukudala umehluko phakathi kokuphumelela nokungaphumeleli emdlalweni wenguqu.
Ngiyalikhuthaza abafana abakathesi abasakhulayo laba la sisifiso sokuthi bedlale ibhola. Kumele ube ne-discipline lokuzinikela ngoba uma ungelakho lokho kubili, hayi, awusoze wakwanisa ukuphumelela. Awusoze sibe wakwanisa ukuphumelela. Discipline lokuzinikela yikho kuqakatheke kakhulu.
UKaseke ukhulele kwiqembu le-Highlanders idlala kumaqembu abasakhulayo lapho aqeqeshwa khona ngu-Ali Baba Dube. Ngemva kwalokhu uqale ukudlala kwiqembu elikhulu le-Highlanders lapho asebenze khona nabaqeqeshi ababalisa uRaman Gumbu nasebadlula emhlabeni abathi uBenjamin Moyo, uWinard Khumalo kanye no-Eddie May. UKaseke uthi bonke abaqeqeshi laba kanye nabazali bakhe babeqakathekisa ukuziphatha kanye nokuzimisela njalo imfundiso yabo yenze waze wadlala nasemazweni. Uye wadlala emazweni abalisele Albania, India, Cyprus kanye nase-United Arab Emirates. UKaseke uthi uba ngumuntu olalelayo olembeko kuqakathekile kathesi ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyalicela sibili mahlabezulu, asihlalenini endlini, asincedaneni. Umkhuhlane lowo siwukhulile bantu bakumthwakazi, lihlale ezindlini. Kube isikhathi nje ukuthi lihlale lemuli. Lo mhlaba ubusenza singasahlali endlini. Lokho esibhizi sisebenza sakho satholakala isikhathi sokuthi kuhlale phansi njengemulo kuxoxe iyafuthamithi lemadoda lesiphiwe uNkulunkulu yokuthi sikhangele impilo zethu.
UKaseke wadlalela neqembu lesizwe lama-Warriors njalo leminyaka emithathu ethethe umhlala phansi. Phambilini kwaba ngumsekeli kamqeqeshi kwiqembu alisebenzela kathesi kwaba ngumsekeli kamqeqeshi kwiqembu le-Alhamria. Ngimele iStudio 7 ngokubulawayo uJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to
4. Was a Friday, namhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yiSami Express. Leli qembu lisanda kwethula idlakade lalo lakuqala elilesihloko esithi uMalayicha. Umthungameli Nkomo weStudio 7 usipha lelu daba.
Loyanga mayilalo ke kumuli kathela la dikiyo mabese ngayo mashayo kanja ngisikhathi sakho sikhandayo manje
iqembu leli likhokhelwa insizwa edabuka ePlumtree uMandla Msimanga njalo lihlabela likwele South Africa. Nangokumsimanga echasisa ngembali yakhe.
Into kumculo ngiqale kudala mpela ngumuntu vele odlala eQatar kakhulu odlala isigingi. So ngiqale ndlalela abanye abantu ngaqhubeka ndlalela abanye abantu. Wathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengqalisa ke elami iqembu kuthiwa yiSamu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonektha nalathi obabe funa ukuyenza into zemtshato obenza nabale mcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye lale ethi ukujola. Kuyini ongakutsho kubalandeli Msimanga?
abangathengi amafongfongu loko kuthengiswa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu ngasingabaculi siyayenza into ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sokudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isidile lima siyiripota siripota ngemali ephezulu kakhulu.
Idlalade lenu balithola njani
oyabefuna mhlawumbe yabe le mcimbi olani efuna ukusiconnecta ku 0612659640 mawufuna ya WhatsApp mawufuna ufone uyalithola ke CD
lekhumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe lesamo express ngale eka Malaysia ethi maphokothela
isikhathi singasavuna ukuba siqhubekele phambili kodwa singakaligcibi uhlelo lwalamhlanje kodwa sikhangelele esingaso inani lasebesinze emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munye 9 omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa i-High Court yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Kuwoza Friday lamhlanje besihamba leqembu elicula umdumo werumba elisixathulayo elizibiza ngokuthi yi-Sam Express. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah nsithi libe lempelasonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.